Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo seKFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengafika eGwanda namuhla. Ithi abantu beGwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Okuhlelwa liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo.
Iqiniso elibhekele kunzima sibili izenzo zakaloliwe impilo abaseyiphila yaziwaphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo seKFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi stolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusiloqiniso.
Ina sithi indaba le yakusukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethwe ithenda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso, iqiniso ukuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isotho sabo esibambile. Kanti njalo thina imputhazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke basiplow back to the same community abayenza labi business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sekufikile isikhathi sokuidentifya bonke abantu abakuya lapha lama business awo bevela khona leHarare efike bengaqhatha abantu bakithi beqede lapho la development esayela abantu bakithi ukuthi sithi ema kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangena ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso iyo iKFC yona levulwe kathesi.
Selike la hlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seze ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela.
Ngiyabonga baba. Ukubeka kahle kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngikoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi bathanyela ukuthi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke ama-cheese ayenze lokho khona kuyadinga ukuthi umuntu azoyetrain eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisebenzi khona apha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi abantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokho abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebeletha amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako kungathiwa lingabuya izotrain abantu. abantu kuyinokumangalisayo ngokuthengisa ukudla restaurant okungehlula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempela sonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Besike ebantwini bengasike egwanda namuhla. Lithi abantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu. Bayalinika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beye kuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kulama council. Then sokuzasothwa ukuthi ngani phezulu kungena we-MDCT. Ukuza lusito MPC ungena ngapi, AP party ungena ngapi, kusehla kusiya khona. Manje ngavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuthi kusixabanise abantu already. Ngoba kathi sizizwile ukuthi kulama constituents anjena njani kobani. Amanye ama constituents esilawo, for example, phansi kwalapha eGwanda, bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama structures okurana i-constituents yena le. So yabona ndiveleka kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, umnumzana Bebe?
Umnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo ngoba anto bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka sithi ngoba sifuna ukuthi sibe ne-coalition uvuke uye kuthi ebantwini benkayi hayi uBebe kashami lapha sokusima ubani. Kubonakala abantu bazabo ukuthi yinto sokurayit akuvele into enzima nale kuthi yenzakale. Mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi politics gani isukela phansi iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkami nabantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Isuke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya ezibavumelane labo bantu besiza. Isuke lapho iye wadini engihlala kiyo emalidi wadi 90 ibavumelane layo futhi. Isuke lapho iye kudistrict kumbe ngithi constituency yenkayi south engiyikhokhelayo kuvunyelwane. Isuke lapho iye kuprovince, isuka kuprovince iye kuregion yemathebeleni, isuka kuregion yemathebeleni isuka yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national ungavumekala ukuthi uqale ku-national but ungakaze wenzeni ungaka-implementi noto nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini ukuthi yenzani so uzaba ne-problem but ungaqala phansi usiya phezulu. Ngizathi ukuthi kuba lula khonoko kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Ah, mnumzana Fuzwayo ungaphosela ukugcina.
Hayi, simele ukugcina yilo ukuthi siyacela kubo babu Bebe labanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku 2018 sifuna i-coalition and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi abasibhekele ikhekhe elimele phana elihle li-attract noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngani ukulwisana okuphakathi ungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sekubo sokudubuka kuphuma phansi kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esilicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma abantu kathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga basazwisise ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona bakwenze masinya masinye kulungiswe. Kuthi sokunjeni sela mo 5-6 months towards elections bebona indaba yamakandidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini sikhampeni thina abantu asibesayo abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo ezile irrigation ezinjenga eKentale. EKentale kule wheat elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibane nedede ewange east khonapha kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane nedede lendawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi abe segcwele inhlabathi ichebecheve okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwale ngendlela okumele agcwale ngayo yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebe-chebe oba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu
ngobani abakhipha linhlabathi izakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqhatshiwe
hhayi izakhamizi kakuqhatshwa abantu izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokho nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho njalo zathola ukuthi kulamadamu anganasesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision so abantu baphathekile loko bethwala amanzi amabhakethi besusedamu besiyathelela sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe umgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi owenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo ukulima kwemiqholoya
zinkulu okunganani iy'ngadi lezi ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise ukhulume ngokulima ingqoloyi ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpita bayathengisa abakutholayo
ye bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla nemuli zabo izingadi kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kulendawo engani engalingana le lamahekthi amathathu lengxenye betholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi badlele emuli zabo ukuthi uma sekusele okunye besebethengisa kulenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kulenhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani lokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe lobwena behle kuye phansi so bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezilembuzi lawo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani
iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona
ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ludubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima zona ziza emasimini zifike zone sibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ludubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa siyabonga
ngiyabonga mamankulu
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
ngukama
Amen.
Hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona nama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bathathe le msebenzini. Asiyabuya mukele intokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i-400 million. Ayincane kakhulu na.
Hayi, imali le njengokukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe-management, imali le encane le ayisiyo mali esigayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje-ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathe sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ilokuzela izikweleti zabantu elinazo lizazibhadala nini. Khathesi lela last week khona khona sihlele ukuthi khona hhayi uhulumende uthe khona izikweleti zenu lezi elinazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlola ukuthi khona kube njani ngathi azikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Krizi kunzima, ikrizi eliphelele kunzima sibili izenza kololiwe impilo abaseyiphila yazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima, kunjani lezi nsuku?
Hayi, kulezi nsuku besihlamelela khonoko ukuthi khona umqashi ubesithi khona kulo investor obuyayo. So anitshabona ukuthi khona makuthiwa khona kulo investor obuyayo umuntu onkelekayele ukuthi khona i-investor obuyayo ubuya ngobuhle ngobuhle ukuthi uzabe uyebhadala izikweleti zonke ziseli. So khonoko kwamademo abantu besamile bekayelele u-investor nalo obuyayo kodwa ngiwakho futhi asekuphuma i-400 kusoda into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu baziyenza basevalweni. Kade kule ndaba le kade kugijima ukuthi akhona i-business iyabuya, uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke wasiwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho sokwagcina kudala lokho zihamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla-ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sesiba lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale-challenge yokumuva ikholo leyana, besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani ibhizinisi engani isikhona khona ngale one. So i-problem yangikhona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi kusho ukuthi khona kula into ehamba yakho sothi kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini ikhisi bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona isitimela manje ngahambi ngesikhathi sezingenabantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo but ama-delays ayenzakala endleleni. Kwesinye isikhathi bagcina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but imsebenzini bayehambile befakwe kulokungeni ukuthi khona kushifti egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi ze-railways?
Hayi, ilizweli esingabalabe nje kuphela ukuthi sikhangelele khonokho ukuthi nedi yobukoloko okwenza ngohulumende ukuthi uinvesta ozabuya ekhangelele izisebenzi ukuthi izisebenzi lezi zilama-contract nabantu abasebenza kudala abafanele bahloniphe labo njengezisebenzi sengathi njengabantu abangelamsebenzi abangelancedo ukuthi sengabuya namhlanje ukuthi khona phuma uhambe ungenalutho. So sikhangelele khonokho ukuthi hayi, makuyi amacisiwa lama-changes ekhampanini kabe lama-changes azakhangelela la amakuthiazi ukuthi khona bona laba abantu abayenza ukuthi khona uloli wabe nguloliwe kufanele lathi sibananze.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, Peter. Ubenelanga elihle.
lo ke ngumnumzana Kamura Imoyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela ncwadi zokuzalwa ama birth certificate ngenxa yezizathu ezichiyeneyo. Sixoxa lonkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale leSenate. Siyakwamukela kuhlelo omhlonitsha.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale leSenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalwa. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele. Ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthwe umama wami aqala thatha birth certificate ngoba kalayo. Umama layo uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kuthi ukuthi veleke loyo muntu kafuna ukuthi abantu bathathe ama birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi bala ma birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma eParliament nxa bevumelana lathi abe social service nxa bezo address bathi bona lani ma MPs lingabancedisa uba bhalela iaffidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu becholocho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sengifuna ngidinga imali yokuthi ngikade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Abakuzange kube le burial order phela ebantwini becholocho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha nga.
Kodwa nxa sokulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsithele?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abangawitness abadala kwasalo ungabantwana kuyawitnessa kuthini ongabantwana khonoko.
Ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichasisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi. Ungathi uhlupho langikhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka?
Uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni. Ngiyiparliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee. Sizike saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama-social welfare homes. Abantwana laba ba-under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama-birth certificate. Abalawo nayo yehluleka ukubanika yona i-social welfare. abantwana bayekela ukuya esikolweni. Anti akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bebona ngokwabo bayehluleka ukwenza konoko. Bese sithi akulula hambani lekwenza so, hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha, begcina abantwana bakhona, abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama birth certificate. Bese sithi into elula, ilula njani bese hluleka njengohulumende ama homes aba awabo abagcina abantwana labo bantwana ngabala ama birth certificate.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenene. Sixoxela ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Magamadela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngoChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.